yinto esayenzayo ukuthi abantu bengasahambi besiya khatshana besiyadinga amaphilisi. Kathesi bayawathola kumakliniki sabo akumacommunity ethu kumawadeni. Sezikhansili kule through ama-councillors kulama-project esizama ukuthi siwangenise phakathi. Lawa baphakathi beyingxenye ye-community yokufana nale ma-nutrition garden bakhona phakathi kuma-nutrition garden sizama ukuthi sibancedise. On top of that futhi kulamanye ama-child headed families bayabe sesiwe lawona laba abazali lawo futhi they are incorporated kuma-nutrition garden esilawo koBulawayo. Okunye futhi siyabanika i-platform yokuthi bona bakhwanise ukufundisa abanye bengelolanzi mayelana ngawonalowo mkhuhlane exwayiso ukuthi kunjani ungabamba lawo umkhuhlane. Akusuke ukuthi usesile uyakwanisa ukuthi uphile okufanana nabanye abantu futhi bangabi stigmatize.
Sesibuya kuye mnumzana Mahlangu, ungasichazisela ukuthi umkhuhlane lo we-T B uthinta njani abantu abaphila legcikwane?
I-Afrika yonke ngapha e-Southern Africa yikho lapho i-T B emamatheke kakhulu khona. Saze sananzelela ukuthi hhayi abantu abanenxa kuthe batshona imbangela yakhona siba yi-T B. Kwasekuqakatheka-ke ukuthi sihlanganise i-H I V le-T B sikubambanise kube ludubo olunye ngoba sithi thina i-T B le-H I V ngokhazini ngumzawakhe lo mzawakhe useduze. Ngakho siyathaba nxa i-Ministry of Health esiyakubeka sobala ukuthi nxa ihlola umuntu ole-T B ihle ihlole le-H I V, nxa ihlola umuntu ole-H I V isimkhangele le ndaba ye-T B. Okungathi kuyakhathaza ukuthi ekugcineni kwelanga sithole ukuthi sekusiba layona liyani i-T B futhi eyala amaphilisi i-M D R. Yikho kungathi kuyasikhathaza ngoba singabuyela sesiya ku-Ministry of Health sizathola ukuthi ama-facilities yikho kuya kusiba kulutshwana okwenza ukuthi laba abathola yona leyi i-T B engaselaphekiyo bagcina besiba ludubo olungelabani oluswele ukuthi lungamiswa kanjani.
Councillor Moyo, ungasichazela ukuthi lina lincedisa njani abantu abaphila legcikwane lengculazi ukulwisana lomkhuhlane we-TB?
Siyakhuthaza ukuthi vele nxa abantu betheswa khonoku betheswa nalowo mkhuhlane kuqala vele kuyase kuqalise kutheswe yonale i-TB. And sikhonapho futhi ku-TB thina lapha koBulawayo silase isibhedlela senese esimele be-TB kuphela esitheteni group kuso ukuthi khonoku yana siyakuqakathekisa kusibile then sokusuka khonaphana nxa umuntu vele nxa betheswa kumbe bebengatesi yonale i-H I V kumele bakhangele ukuthi umkhuhlane we-TB uqhatshana lawo okungakanani. Njalo sikhona phana futhi kumkhuhlane lo we-T B sibakhuthaze kakhulu ezimulini ukuthi bazize khonoko kuya kumele badle basuthe khonoko ukuthi bavikele bathole khonoko amasotsha emzimbeni okufana nale nakhona kwethu kuyenzeka kuma-nutrition gardens okuncedisayo ukuvikela wona lowo mkhuhlane futhi we-T B. Siyabakhuthaza lapho esiyahlangana khona ukuthi wona lowo mkhuhlane we-T B ilakho ukuthi u-spread even kufamily kusho ukuthi siyasenzela ukuthi babe lokuthi nxa umuntu angavela abe le-T B kuye lokunanzelela kakhulu.
Mnumzana Mahlangu, ungathi uhulumende uyancedisa kakhulu na ukulwisana lo mkhuhlanelo we-T B?
Uhulumende uyancedisa okumangalisayo ngoba sikhuluma kunje silokhu silayo yona le-funding e-Global Fund ezaphela kumnyaka ozayo ngoJuni. Akhona ama-organization akhethiweyo ukuba abe yiwo phatha lomkhankaso khonapha koBulawayo kule rap elamahhofisi e-Trade Grounds yiyo engathi kunhloko yokuphatha eze-T B. Iyasebenzelana-ke le-organization yethu yabantu abaphila legciwane. Ama-province wonke sibe labantu abaphila legciwane abatrainiweyo betrainwa yi-RAPT ukuthi babe peer educator befundisa-ke mayelana nge-T B. Ngibalisa kakhulu i-World Health Organization iphuma lezinqumo ezithize ama-Millennium Development Goals u-Goal 6 lwana kuthi silwisane la i-H I V, T B kanye le-malaria. Thina singekeli ukunanzelela ngapha ku-Southern Africa mbona athi sizakwehluleka ukubamba sonesi sinqumo esokuthi ngo-2015 sibe sesikwehlise kakhulu. Kugcina kusiba ngama-policies asemaphepheni kuphela. Sifike ngapha ngikhaya sehluleke kulani nxa siyiso esiphatheka kakhulu inhlelo zakhona ziyahamba. Kodwa kungaba izisebenzi zempilakahle eziphatheka kakhulu kungazathi umsebenzi wakhona udonsa.
Ama-nutrition gardens la oke wakhuluma ngawo abantu bengafinyelela njani?
Siyatholakala kumakliniki yetoligovu ayanikwa ama-treatment yawo amaphilisi ayanikwa ngokufundiswa futhi njalo ukuthi bayasebenzise njani njalo futhi bayalandelelwa sesi nje sithi sithi vulawayo kula ma health workers abalandelela bona lawo ababe lomkhuhlane wona lowo ofana le-TB ukuthi babone ukuthi bayanelisa ukunatha amaphilisi abo sithi yena ama health workers each ward yilawo abayi-4 ward ama-community nutrition garden bona lawo ababe gula silawo ama-support groups abo ababe besebenza lawo bona lawo yi-west communicate lawo ukuthi bona lawo abantu abanjalo bafisa ukuthi babe khona kuma-garden noma begula bazabe ncedisa le garden leyo ukwenzela ukuthi singabe laleyana esithi isidima njalo futhi bazuze kuma-plant ababehlanyelile umuthi ozawayenza ukuthi ubancedise emzimbeni yabo.